zenu kwenza indaba umnyama umnyama lo yamozenu kwenza fundo nae umbona mina bemfisa tole fundo nae umbona egoze lobo ove wawumbe egoze lobo
Patrick, yeah.